Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye ku-Trump. So kulezinto eziningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu base-America. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo-Trump labo abangaze bawine. Bachiye nengaphi lo-Trump akudla. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifana nayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden basoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe ngu-Trump nesikhathi u-Trump lo-Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela u-Trump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifuna ngu-Trump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana ungumrepublican uzame ukuthi uzikhuphe u-Trump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. So nizuzukuphika i-election lokusupport u-Trump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumrepublican abantu laba abavumelana no-Trump kathesi kabasosi bakufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kuka-Biden because u-Biden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engu-president. Ubudala siyakubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi ama-Republic ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani u-Biden angawina futhi.